siyacela ukuthi abantwana bengavuli lisuku ngewintake bengavuli bake bayidluli wintake bengavulanga bavule sokufuthumaka ngoba abantwana bethu abaningi ngabanawo into yauniform iyadura njalo winter uniform yakithi ayifuthumaki ngoba yezwe ngemendi eningi yangikhona ungeza kuthiwa winter kwabe kuyimendi lebugeza njalo ama-taxi angikhona noma ikhona ayadura kakhulu okokuthi abantwana abaningizele ngabanawo siyacela ukuthi kungavulwa izikolo abantwana bangayi kuli winter esikolo kuke kwedlule engxebe ngaphepha kulumkhuhlane we-corona ngoba ngiqinisile nxa bengaya ngeswele zabo zokuthi abanama-inform ngabona ama-cases abaningi lokugula kwabantwana abaningi lokufa kwabantwana abaningi ngikhuluma kakhulu ngikhangele intandane zami vele akazilawo kunzima azina lamajezi kuyahawulisa ngibona sokuchotshothile sokuphonga ukuthi kugijima kusiye esikolo yikho bengicela ukuthi siyacela ukuthi kungavulwa izikolo
inhlanganiso yakho yokulondoloza abantwana abazintandane iqhubeka njani njalo lenelisile yini ukuthola kuhulumende imali leyo eyabelwa abaswelayo
kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi uyancedisa koBulawayo ngoba angikaboni ama-food hampers ephiwa bengilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni koBulawayo ukuthi baphiwe ngaphi kodwa ngezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha koBulawayo kodwa ngingakuboni kusehla kusiya phansi ngoba kumele kwehle kubuye phansi.